inhlangano kamongameli leyi ilakho kakhulu ukugola abatshali bezimali ngendlela ephakemeyo kakhulu, ngoba ungakhangela mgomo okade sokwenziwe ngemva kokuthi umongameli esethena wathi hayi ilizwe lakhe liyamukela wonke ofisa ukuthi asebenzela lo okwenza okuvulela amabhizinisi ethi Zimbabwe is open for business, okutho ukuthi konke lokho umsebenzi okuqhutshelwa phambili. Sinje sikhangelele kakhulu ukuthi umsebenzi wakhona ukhule, yibo lokhu umongameli lokhu kwenza lakathesi. Yebo phela sikubonile izolo kube khona abanye abathe bathatha lelo thuba beza, kodwa abanye bayabe lokhu bedingisisa bebona lokuthi umumo weZimbabwe uyasebenzeka yini. Ngako umongameli lokhu elimaketha lilizwe ukuthi lithole abantu abangancedisa ukuthi bazoyinvesta phakathi kwelizwe khonapha ukuze umkhonomo welizwe uphumelele.
Kodwa abamabandla aphikisayo abanye babo abangapha eMelika abatshengiselayo emhlanganweni we-United Nations besola ukuba khona kukamongameli Mnangagwa bathi udlalisa nje isikhathi ngokukhulumisana labatshali bezimali laba ngoba umumo weZimbabwe ungemuhle. Bakhuluma ngokuthi amalungelo ayephulwa, kanti abatshali bezimali bengafaka izimali zabo kuyabe kungela lokho esingathi i-guarantee, iqiniso lokuthi bazathi sebefuna ukuzithatha bazithole.
Inkomo lokho ngabantu abasebenza i-opposition, ngabantu abancedisa i-opposition eZimbabwe bayakampaigna, laba bantu bakampaignela i-opposition. Njalo Nkomo ungakhangela ukuthi kambe bangobani bona, khangela upresident we-South Africa, khangela upresident we-Kenya, khangela ama-president e-Africa bo-Namibia bonke kade becela ukuthi hayi sicele izitezo zomnotho lezisu, khangela u-special rapporteur olwana owathi ama-sanctions la asafisa the ordinary men in the street. Vele bona abantu abantu abathagethwa ama-sanctions vele kabukathinti indawo. Umuntu ohluphekayo ngumuntu magazi eZimbabwe,